Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 30 lwezi 2020 uPresident Jeremiah. Nyandabeni zethu lamhlanje.
Sesithatha lula indaba yena le eCovid. iCovid ayikadinwa, iCovid lokukhona, iCovid lokubulala njengayizo.
Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele COVID-19 eZimbabwe, abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe.
Imigodi egejwa ngamakampani amakhulu. Nxa isithe yavalwa kumbe yathiwa ngamakhampani lawo kufanele agqitshelwe ngesilungu bathi land reclamation.
Uloyedwa osebhubhile phakathi walabo abazama ukuhlenga otsheketsha abangamashumi amane abaliwelwe yingozi yokudilikelwa ngumgodi owe-Randmine osebhindura. Ulowesilisa weZimbabwe omiswe phambi komthethwandaba e-Eastern Cape kwele-South Africa namhlanje esetheswa icala lokubulala umkakhe labantwana abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele COVID-19 eZimbabwe abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe. Kulabedlula kancane ikhulu 129 abatholakale bele gciwane leli ngokutshona kosuku lwayizolo. Kwabhubha oyedwa. Lokhu kutsho ukuba inani lasebetholakale belegciwane leli selokhu laqhamukayo elizweni selifika inkulungwane phose ezilishumi 9950 lanxa sekusinde abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8482 abafika phose amakhulu amathathu 276 bebulewe yilo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo ukhathazekile kakhulu ngalesi simo sokuqhubeka kokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kwabangazange bethekelele phandle kwelizwe. Umnumzana James Binali wasemzini weRugare uthi kuyethusa okwenzakalayo elizweni nge-COVID-19.
Sesitshaya uvalo kakhulu thina sekumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla esiphatheke kumikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwesekelo sombuso we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi.
Sesithatha lula indaba yena le e-COVID. I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokukhona, i-COVID lokubulala njengayizo.
Ingcwethi kwezempilakahle uDr. Solwaye Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo uxwayisa uzulu ukuba azinakekele kulo umkhuhlane.
Ngiyalicela kakhulu silalele lokho esikukhulumayo. Siyacela i-coronavirus le ayizihambeli yodwa. Umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Ukhumbuza uzulu phezu kokuba umemetheka njani ebantwini uDr. Ngwenya.
Ingena abantu nxa ukuthi lihlangene endaweni ezinjengokuthi i-space endlini khonapho liyakhuluma liyaxoxa igcwele kumbe liyathandaza lapho i-coronavirus iyahamba kakhulu kumbe lisemalayinini lilayinele impuphu kumbe lilayinele imali i-coronavirus layo iyaphambili khonapho.
Okhokhela iqula likahulumende elibona ngomsebenzi wokusiza uzulu kwezokwenqabela lokuzilondoloza ku-COVID-19 esebenzela ehofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva uthi inkinga yokuba uzulu esezitshela ukuba sewaphela lomkhuhlane engasalandeli iziqondiso ezabekwa ngabe World Health Organization kanye lohulumende.
We all need to strictly, and I mean strictly, adhere to these regulations.
Nasizameni ukuzilandela ngokufaneleyo lezi ziqondiso sonke njengalokho esakwenzayo ngesikhathi ziqala ukubekwa ngo-March 2020. Lokhu kuzasiza ekuthini ungazi wamemetheka lomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuyekethisa esikubona emphakathini zonke indawo nje, hatshi endaweni lapho okulamanani aphezulu kuphela. Kuzobuyisela muva imizamo esithe yenziwa ekulwiseni lomkhuhlane.
our progress.
Uzulu leziphathamandla zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo uveza ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo sokuqonga kwenani labatholakala belawo lomkhuhlane. Abanye babo sebelahlekelwa imiphefumulo, ikakhulu khathesi uhulumende esevula imingcele kusukisela kusasa ngemva kokuyivala ngombimbitho ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eZimbabwe ebeka iziqondiso eze-COVID-19 lockdown. Ukuqonga kwenani leli kwenzakala njalo ngesikhathi uhulumende eqala ukuvula izikolo ngompandula kungela nhlelo eziqondileyo zokuvikela abantwana lababalisi, osekubangele ukuhlaselwa kwezikolo ezimbalwa elizweni ezigoqela iJohn Tallack High School, Matopo High School, Chinoyi High School lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Loke sikudaba lunye olwe COVID-19 ezwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million bele gciwane leli labulala inkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 51,708 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula isithupha 62.9 million ababanjwe belalo labulala phose isigidi esisodwa lengxenye 1.4 million elemelika yilo elilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele likuzigidi ezedlula izilishumi lambili 13.4 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 266,932. Sokulo yedwa umuntu osebhubhile phakathi kwalabo abakade bezama ukuhlenga otsheketshe abangamashumi amane 40 abawelwe yingozi yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa ilitshe leligugu elegolide emgodini we-Runmine oseBindura. Lokhu kuveza ukuba namathuba okuhlengwa kwabo engozini eyenzakale ngolwesithathu lweviki edluleyo aqhubekela phambili incipha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Blessing Bere obhubhe izolo ezama ukufaka impompi yokumunya amanzi emgodini lo ngomunye wezakhamizi zakulindawo ezimanyana ezibambanisana emizameni yokuhlenga abangamashumi amane laba, njengoba kukhanya kungela sizo oluvela kuhulumende ukuba basizwe emgodini wobikwa utshona amamitha alikhulu lamashumi amahlanu i-150 meters. Ekhuluma ekule indawo, omunye walabo ababone lokhu kusenzakala umnumzana owendliwayo uthi kakula sizo njalo akula themba ukuba abantu abadilikele umgodi lo bazasinda.
Scenario, because first of all, when the disaster occurs,
kuzwisa usizi ngoba okwakuqala lapho kule ngozi abantu bakhangela abantu ababesengozini bekhohlwe ngezihlobo zabo loba omkabo, badinga usizo lokukhulunywa labo lokuphiwa ukudla. Abanye babo bavela khatshani endaweni ezifana leRusape.
Some of them they've traveled as far as Rusape.
Uqhubeke esithi isihlakalo lesi siveza ukuba eZimbabwe kalilungelanga ukulwisana nengozi ezifana lale ngoba kungena ndlela zokukhulumisana lezihlobo zalabo abawele ilingozi. Abenhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance ebona ngezamalungelo emsebenzini wezokulondoloza kwezemvelo bathi lesi ngesinye sezihlakalo eziningi ezitholakala emsebenzini wezokwemba kungatholakali usizo oluphuthumayo. Ngomnyaka odlileyo kulomgodi owadilikela utsheketsha emhlubulweni weMathabeleni South esigodini abaningi balimala. Unkosazana Simiso Mlevu oyisikhulumeli se-CNRG uthi kumele igcitshelwe imgodi ecina ukugejwa kudala.
Ukufanele kwenziwe ukuze izehlakalo zabantu abadilikelwa imigodi kwele Zimbabwe ziphunguke, ukuthi imigodi egejwa ngamakampani amakhulu nxa isithe yavalwa kumbe yathiwa ngamakampani lawo kufanele agqitshelwe ngesilungu bathi land reclamation, ukuze kubuyele esimeni sakudala kungaqaliswa ukugejwa.
Ucuzelele esithi kumele uhulumende alungise udaba lomnotho elizweni ukuze udubo lwabotshekesha luphunguke. Umqondisi ohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlengwa kwabantu engozini zemvelo lokuvikelwa kwazo olwe-Civil Protection Unit umnumzana Jonathan Nkomo utshele iStudio 7 ukuba njengoba umthetho uvumela abantu makhaza ukuthi bancedise ngezikhathi zobunzima lezengozini zezemvelo, bona njengohulumende labo kuzamele bancedise emngcabweni kamnumzana Bere. Ekubuzweni ukuthi sebengaphi emzameni yokuhlenga abawelwe ingozi, unkomo uthe okwamanje lokhu belisana lokudonsa amanzi emgodini lo obulesikhathi eside ungasetshenzwa. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ngemva kwensukwana kusungulwe umkhankaso wokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane lezingane. Kulo wesilisa weZimbabwe omiswe phambi komthethandaba we-Eastern Cape kwele South Africa lamhlanje esethiswa icala lokubulala umkakhe labantwana abahlanu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsolwa umnumzana Noah Magula oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 uvele phambi komthethwandaba kamantshi e-Elliotdal esabelweni se-Eastern Cape kwele South Africa. UMagula utshela umantshi ukuthi ucela igqwetha likarhulumente limele njalo ufuna kube lo mtoliki wolimi lwesishona. Umthethwandaba unqume ukuthi icala lakhe lidluliselwe phambili abesiphenduka emthethwandaba ngomvulo esezocela ukuthi icala lakhe lithonisiswe phandle kwentolongo ngebeyili. Isikhulume samapholisa uBrigadier Thembinkosi Kinana uthi umsolwa ubotshwe esezama ukubaleka aye eZimbabwe.
The deceased include a 42-year-old mother and 5 children aged between 6 months and 10 years.
Kucatshangelwa ukuthi abayisithupha laba bonke baganyulwe ngehloka bafa. Amapholisa ayachwayisisa ngalolu daba.
Circumstances surrounding the incident are under investigation. 6 murder cases have been registered for investigation.
Ubikwa umsolwa behlala nomkakhe labantu ababo esigabeni sekwaimen edabakweni esabelweni se-Eastern Cape. Ngolwesibili evike pheleleyo umntana bomdala ufike emzini wabo ebusuku kodwa umsolwa wala kumvulela esithi sokusebusuku kakhulu. Uthe nxa ebuyela ekuseni wathola insindabaphenduli yendaba. Uyise kamama wabantwana laba umnumzana Phephela Sikhundwana uthi wathi engena endlini leyo akubonayo kakaza akubone selokhu athwetshulwa ingwe.
Abantu bahlahlwe ngezemba apha nezembe lilahlwe pha kulo mntana umncancayo. Naye ulinyazelo wamjula phezu kwephepha nezembe uthe ugqiba kwakhe laa nto walijula phanga kulo mntana.
Abathathu babantwana babuleweyo laba okugoqela amaphahla losane olenyanga ezisithupha bebezalwa nguye umsolwa lenkosikazi yakhe ayibuleleyo kanti kababili bebengabakamama kuphela. Lesi senzo esenzeka ngesikhathi umkhankaso wokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane labantwana uphakathi laphakathi sesijiye iningi labeZimbabwe eliphelelwa ngamathe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinanzeni Sithole uthi badabuke kakhulu ngalesi senzo.
Isidameko esibuhlungu yindaba ezibuhlungu ukuze ukuthi kulobaba osathatha umphefumulo molo kankosikazi wakhe nabantwana bakhe kanti kusuke kube sekuyibuhlungu obunganani obokuthi mhlawumbe akusenazihlobo akuselabangane abangasihlalisa phansi mhlawumbe sikhulume ngenkinga esiyabe silayo. Hey, into ebuhlungu shuwa.
Abanye bantu kubakhathazayo ukuthi lokhu kuza kwenza abeZimbabwe babhekeke njengabantu ababi kakhulu. Ngusenjalo umphathintambo ogatsha lwendawo zamapholisa umnumzana Bhekicele usehlabe ukhwelo kwabesilisa ebakhuthaza ukuthi bamise umkhuba wokubulawa kwabesifazane labantwana. Nelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lokhu kulo kufuthelana ngempumela yokhetho lweMelika loba nje kusobala ubana umnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats unqobe umnumzana Donald Trump wamaRepublicans. Ulokhu isimangele ukuthi uqiliwe ukhetho lolo lokudinga umongameli olusanda kwenziwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho lukamongameli ngesikhathi idale le-Supreme Court esabelweni sePennsylvania lisanda kulahla udaba aluphanyeke kulo esithi amavoti awenziwa ngeposo kawakho emthethweni. Umthethwandaba lo uthi akubonakali ukukhulunywa nguTrump labanye bakhe abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lwebiwa ngama-Democrats. Isabelo seWisconsin laso sisanda kubala amavoti okuveza ukuba uBiden wanqoba uTrump ngamavoti amaningi. UTrump uthi kubanzima ukuba avume ukuthi wanqotshwa nguBiden. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuveza ukuthi ukungedlelani kwakhe kahle labamphikisayo kanye lokungavimbi i-COVID-19 ngemfanelo yikho okwamlahla phansi. UMnumzana Cassius James Mpofu uthi kunengi kakhulu okuhlupha uTrump.
Mbona ngathi umnumzana Donald Trump uzama nje ukuchitha isikhathi, uyazi ukuthi wadliwa and into ezamdlisayo zinengi kakhulu ngokuhlika ukuphatha. Embona ngathi kakhulu kumkhostile kumavoti lapha yindaba aphatha ngayo umkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi umkhuhlane lo uqala akazange abonakale njengomuntu olwecebo ukuthi angasiza abantu. Wakhuluma inkulumo eziningi ezatshengisa ukuthi akanandaba nabantu, ezihlanganisela njengokuthi athi yena umkhuhlane we-China kodwa umkhuhlane we-China ngoba uqala e-China kodwa into ekhona ukuthi abantu abe-America ngaleso sikhathi babesifa kakhulu bedinga umkhokheli owayezabale indlela zokuthi amise lokhu kufeda kusenzakala ngabantu. Siyazi abantu bayafa kodwa kwakumele ukuthi adinge indlela ezenziwa amazwe amaningi, into ezinjengama-lockdown azabe laso leso sikhathi u-Trump. Isikhathi ayesithola sokuthi asuke ayedlala i-golf apha abantu bayafa esibhedlela.
Umnumzana Alec Nyati ohlala eJalimbe eKezi uyakusekela lokhu.
UDonald Trump akula nto ayenzileyo from 2016 kuzofika manje, ayikho into enhle nje ayenzileyo. Okwakhe nje ukuhlukanisa amabandla phakathi nokuzikhangelela yena, akalandaba nabantu. Even izweni lakhe kazame le ndaba nalo, ngazima sibheke indaba yecorona endla ayiphethe ngayo, iyadanisa kakhulu.
Umnumzana Joseph Makeza ulombono ofanayo.
Trump sure uyenza into embi iyayangisa labana yiwa amatisha omhlaba wonke. Sithi manxa silalele khona lokuthi kuphuma umthetho ongumthetho olandelwayo, kodwa but nxa esenza njalo ayicabanga ngokwami ukucabanga ingxenye lokunya kwesabayo. Siyabonga kakhulu amakhodi akhona ngapha akwazi ukusebenzisa izindaba.
Kodwa umnumzana sikhumbuza umlalazi olandela kakhulu okwenzakala eMelika uthi kuningi okuhle okwenziwa nguTrump.
Mina bengumsekeli wabo uTrump ngoba in the past four years ekhokheli eMelika ubaba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje two decades. Sithi nje four decades inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona i-Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona, kube indawo yokuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa ubaku-Trump bekhuluma ubaku-Trump ukuthi hhayi ama-Africans abantu abamnyama ikakhulu abaseMelika abavela e-Africa nathi thina base-Africa. Ubaku-Trump usifakele nje umlayezo ukuthi instead of us wasting yonke energy sifuna ukulala mbeda munye nabelungu nabo, Trump waste ama-energy sifuna ukuthi sidle plate inye mngano munye nabo, ukuthi singaziyenzela yethu imigano, singaziyenzela yethu imbeda silale sodwa siphumelele.
Umlalazi ugcizelela esithi bekumele abantu bavotele uTrump hathi uBiden.
Iphumele indoda uTrump ngabe uqhubekile yanikezwa enye 4 years. Lokuzotshintsha abantu omnyama eMelika bezophuma emaqandeni neAfrika, amadoda la abusa eAfrika ebesesheshekeka besebona ukuthi ukubusa kumele bazi ukuthi babusa abantu bamnyama abafuna ukuphumelela.
Okwamanje akucaci ukuba uTrump uza kuya eCapitol Hill ngozibandlela eWashington DC ngesikhathi ugcotshwa uBiden ukuba ngumongameli. UBiden usekhethe abanye abantu abazangena kudale lakhe leCabinet njalo labazabona ngokwethulwa kwemibiko karhulumente wakhe. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngingukipstul.
Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza iqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Ikhansela yedolobho leHarare elivame ukuhlaselwa ludubo lwesihudo se-typhoid leminye imihlobo yezihudo likhuthaza izakamizi ukubana ziqinise amanyathelo okuzivikela kulesi sifo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuzala lezi zifo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Wabona ngezifo ezisabalala ngokuphangisa kugatsha lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare, uDokotela Khutsa iMasunga uthi kuyajabulisa ukuba sikhuluma kanje, akula osethe wahlaselwa yi-typhoid kuleli dolobha kwamanje lapho lesi sifo ebese sike sahlasela abantu emzini omkhulu weGlenview 3 belatshwa saphela. Ethi kabananzelele izitshengiselo ezigoqela lokho.
Typhoid
is a disease that is characterized by a fever, plus or minus abdominal pain, constipation. We see more diarrhea though, then headaches, general body weakness. So those are the main symptoms that we typhoid.
Ubuhlungu eqolo, ukuqumba, ukuchaywa likhanda, lokudinwa nje.
Ukuqhubeke ethi ozithola elezitshengiselo zesihudo kumele agijimele eklinika ehlolwa athole uncedo masinya. Njengedolobha uthi sebehlola lesi sifo kunye lesekholera zikhathi zonke njengendlela yokuvikela uzulu kulezi zifo, njalo befundisa abasabalalisa ulwazi lwezempilakahle, ama-health promoters kulezo ndawo, abafundisa abanye labo. Abongi bakamasipala babikwa beqhubeka befundisa omama nsuku zonke ekuseni emakliniki abo ngokuzivikela kulezi zifo. UThembelane Dube kwenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association uthi lolu dubo labo babhekana lalo koBulawayo, njalo kuba nzima ngesikhathi sokuna kwezulu esesingena kiso ngokusilela kwamanzi kuleli dolobha.
Siyakwazi ukuthi iBulawayo indawo engelamanzi, njalo abantu bagcwele indawo yonke basabalele badinga amanzi ezihotsheni lezi ezabe ziqalisa ukuthi zingantwa ziyagcina amanzi. Khonokuyana-ke kithi sikubona kuyingozi.
Kunje ukhansili wakoBulawayo usethwalela abantu amanzi ngamabhawuza lapha nalaphaya ngoba amanye amadamu akhe seyatsha. Ngakho-ke uDube ukhuthaza abantu ukuba kabananzelele ngesikhathi sezulu kanje ngoba ukusilela kwamanzi kuleli dolobha kungengezelela amathuba wokuqhamuka kwesihudo.
Ukuthi amasu amaningi abetutuma labantu bebesiya ngaphandle besiya egangeni ngenxa yokuswela kwamanzi, kodwa nxa sokuthe kwanaka izulu sokuzabangela ukuthi abantu lawa amanzi abazabe bewakha ezifudlaneni lezo esezithe zamamanzi kube yiwo futhi amanzi azenza ukuthi umkhuhlane wesihudo uqhubekele phambili ngenxa yokuthi amanzi lana abe ingcekeza ngoba agcwele ingcekeza yesuwa aphinde agcwale ingcekeza yabantu kade bewela ngaphandle egangeni. So-ke kuyasikhathaza kakhulu khonke na njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi kambe abantu bazasila yini kulo mkhuhlane ozaqhamuka njengoba izulu seliqalisile ukuna.
Umnumzana Timothy Chitambure wenhlanganiso ye-Community Water Alliance uthi basebenzelana lo-council weHarare ngokwesabela i-typhoid ukufundisa uzulu lapho ahleli khona lalapho akha khona amanzi ngokuthi avikeleke kulesi sihudo.
Ma-committees edu emumawards kuti varayiridzewo vagari kushandisa mvura yakachena inova panzvimbo dzakachengetedzwa.
Amakomiti ethu ahamba efundisa uzulu ngokusebenzisa amanzi alungileyo.
Abantu abedlula amakhulu ayisitshiyangalombili bahlaselwa isihudo se-typhoid ngesikhathi sibhahile kuleli dolobha. I-typhoid yisihudo esibangelwa yikudla ukudla kumbe ukunatha amanzi angcoliswe ingcekeza yomuntu olalesi sifo. Kunyanga esanda kwedlula abantu abane bahlaselwa yi-typhoid emzini omkhulu we-Glenview 3 eHarare ngemva kwesikhathi esithile leli dolobha lingakaboni isihudo lesi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza abantu ukuba begeze izandla bevela ukuyasebenzisa izambuzi, bezigeze njalo bengakabambi ukudla, begcine amanzi abo evaliwe ehlanzekile, lokusebenzisa njalo imithi ehlanza amanzi, lokuhlala nje begeza izandla njengendlela yokuvikela hathi ukumemetheka kwesikhudo kuphela, kodwa leminye nje imikhuhlane okugoqela lomkhuhlane we-coronavirus ohlasele amazwe womhlaba ngobunengi okugoqela leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi kunanzwa amalanga okulwisana lodlakela ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane lamantombazana, kulokhu khonana okukhulu ukuthi umama bokuza bayachiywa phandle kwenhlelo ezibhekane lokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane kwele Botswana. Intelezi zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Usibalukhulu wenhlanganiso ebona ngendaba zokulwisana lokuhlukunyezwa kwabesifazana e-Gender Links, unkosikazi uNetsi Makhumalo, uyavuma ukuthi inhlelo eziningi zithiya phandle omama bokuza. Uthi kuqakathekile ukuthi lokhu kukhanyelisiswe ukuze kube le nhlelo ezikhanyela omama kumbe amaxhuku ngokuthiyana kwezidingo zabo.
At present, the gender-based violence interventions that are there are national interventions.
Okuliqiniswe ukuthi asila nhlelo zabomama bokuza. Kumele sikukhanyelisise ngoba akulalapho abangaya khona uma bebhekane lenhlupho.
We have to be able to provide specific messaging for different groups within our community.
Omama bokuza okuguqela beZimbabwe babhekane lenhlupho eziningi abanye bechiye imuli zabo ekhaya. Emalangeni asanda kudlula kubulewe untombazana waseZimbabwe ilijaha lakhe lalo elidabuka ekhaya kulokukhathazeka ukuba abokuza abatholi indawo lapho abangathola usizo khona uma kulokubahlukuluzayo. Unkosazana Sindiso Sibanda uthi uqakathekile ukuthi omama bokuza labo bangeniswe kunhlelo zokuzama ulwisana lokuhlukuluzwa kumbe ukuthathelwa phansi kwabesifazane.
Isimo se-gender-based violence siseBotswana sibuhlungu kakhulu ngoba kukhanya ngani ama-structures afakiweyo, they don't really cater for them. Akhangelele bona laba abavele bengabaTswana.
Ngokunjalo obaba labo bayakhala ukuthi inhlelo ezikhangale ukulwisana lodlakela kanye lokukhanyelwa phansi kwabe sifazana zikhangele omama kuphela. Umnumzana Sifa Sithuma oweZimbabwe ohlala eHebron uthi obaba labo baludinga usizo ngoba kungayisibo omama kuphela ababhekane lendubo zokuhlukunyezwa.
Omama bathwaliswe nzima ngobaba ezindlini, but kulamadoda lawo lapha adliswa imbuya ngoluthi, you know, ezindlini akala lizwi, akulanto angayitsho. Umama nje uyagibela njaye aqansa yehle ayenze santana, indoda izithulele. Njalo izikhathi eziningi indoda iyanalyze bese izibuza ukuthi ngalilethe uhlupho lolu ngubani ozandlalela, ebese bonta kula muntu ozalalela bazandihleka ukuthi awehlulwa umfazi.
IBotswana imanyane lamanye amazwe omhlaba ukusungula umkhankaso wokunanza amalanga olwisana lodlakela lokuhlukumeza ngobulili owe 16 days against gender based violence ngeviki edluleyo kulokukhathazeka ukuthi ilizwe leli libhekane lensindaba phendule. Ilizwe leli ngelinye lamazwe alenani eliphezulu kakhulu labomama abahlukunyezayo, abanye bebulawa kukanti abanye bayadlengulwa. Umnumzana Mulefi Kiyaja osebenza kugatsha olukhanyela ngodaba lokuphiwa kwamathuba alingeneyo kwabesifazane uthi uhulumende ulenhlelo ezingakhethi imihlobo noma nje kungela ezikhangelane labomama bokuza kuphela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu balemibono ehlukeneyo phezu kweqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elikhethwe uyaphatheka kumncintiswano walonyaka owekhosafa Men's Under 20 oqhutshelwa kwele South Africa. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu labesilisa lama-Under 20 uTony Rindria labanye bakhe bakhethe abadlali abambalwa abayingxenye yamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League kwiqembu labadlali abangamashumi amabili elizamela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA okhangelelwe ukuqala ngolwesine oluzayo elizweni laseSouth Africa. Ukukhetha abadlali ababhaliswe kunhlanganiso ye-Premier Soccer League lokhu kusolwe ngabanye abalamaqembu adlala kuzigaba eziphansi abagoqela umnikazi weqembu le-Golden White uKotso Nyati.
Konke sikubonile ku-Under 20 kodwa ikakhulu esingani kwisithabi ngokuthi i-traditional way of selection thina siyijayeleyo ukuthi koBulawayo siyasikhethe phela abantwana behambe behlangana lezinye indawo, asiyibonanga, siphonga ukubona kuphela ukuthi abantwana sebekhethiwe.
Ngakwelinye icele intatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mkokwera yena uthi uyakusekela ukukhethwa kwabadlali abadlala kumaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League loba nje kukhona okusolisayo.
Iqembu lama-Under 20 lilokusolisa ukuthi ize ngenxa yokuthi lokho sibona abafana basekuma-academies lokho begcwala, songazani yindawo yokuthi nje bethengisa abafana ama-academies. Ungananzelela u-Premiership yeZimbabwe enye nenye iqembu liyanikwa abadlali abahlanu abarejistwayo ukuthi bedlale ku-Premiership. Okuthi kimi abadlali kade kumele bekhethwe ngaphaya yibona abana abadlala kuma-Premiership umba abarejistare ku-Premiership ukuthi ngoba yibo abakhanya ukuthi phela bayakwanisa.
Amaqembu akusigaba se-PSL alabadlali abakuqembu leZimbabwe ngabalisayele FC Platinum, ele Herentals, ele Ngezi Platinum, iDynamo, iBulawayo Chiefs kanye le-Chicken Inn. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group A indawonye lele-South Africa, ele-Soto kanye le Mozambique imidlalo yalonyaka iqala ngolwesine njalo abaqali besiziba liqembu le South Africa elaziwa ngegama elithi amaJita kanye leqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi Young Warriors iqembu leZimbabwe liqeqetshwa nguNdiraya encediswa nguMandla Mpofu kanye loNesbet Saruchera umqeqetshi wabonozinti nguInnocent Chongukudza loPatrick Muteswa onguye imanager weqembu amaqembu azadlala kufinali yalemidlalo efika emaphethelweni mhla zilitshumi lantathu kunyaka kampalakazi yazathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele-COVID-19 eZimbabwe abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo.